kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha, kukhulunywe ezinye ikomi ziyafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye zingaba lobubili endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengathilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona engakwaziyo ukuthi isikhathi siyenele yini ezokuthi i-2 weeks ziyenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu le-Highlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshiwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulo mhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isabe ubhajethi leminyango zayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminye izayifakiwe makhuphezu wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi belungisise ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibi pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminist ofinance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwana ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengiyulidaolesekuthi kukhulunywe ezinye ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye zingaba lobubili endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli
ikomiti? Simtshengisa uministi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini, sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lolu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusele ama-generator, indawo esigaya amagesi sokuswela ikarida karida ila manzi then sikhangele ukuthi wangihlalisile ngama-generator asemadala la esanyati leminyati ngala akusela lutho. Imitshini yadingwa ngama-1920s 1940s, so sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi aku-generator amagesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungise simtshina leyi akusancedi, ngono sifake ama-generator amatsha kuyenzela ukuthi sikalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi, kodwa wesitshane esingakwenzeka ukuthi sikhangele iy'ndawo zabosola ezelanga ngoba loku uchiphile akuningi kwakhiwa before kuthenga ama-solar panels ufake ndawonye siphanye-ke ewayeni ukuthi zigaya amagesi. and it's not states now one minister in Tonga Yangala as it is a province to save 50 megawatts. A market is not generating a land. It just needs 500 megawatts. So we have a shortfall in life in the middle of the market. So we have to wait and we have to put the market in the market. We have to put the solar system in the market. Maybe 2-3 months. So we have to put the market in the market. So we have to put the solar system in the market. We have to put the market in the market. We have to put the market. Solar systems, they put an alarm duties. Every is of the key with the one to go to the witchy kitty. Then it was not to do puzzles with about the things.
Onke lokhele kukhulumile kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungabangcono.
Uyabona ukuthi inkalakatha lase Zimbabwe ayisikho ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abalengqondo abafuna ukusebenza. Into zamagetsi lezi mafuta into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile and i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi e-energy committee sixoxela ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayona le inyanga. Ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingesilinganiso sama $2, $5 kanye le $2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa nomnumzana Masimba Kutsheba ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abanye lama-newspaper kunyezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba unakhake lisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasebenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangutya lomnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hhayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izachabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba kuncube noma Mthuli bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhatshana izaletha ubungcono sibili kodwa ubhubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngezebank ebekumele idinga abanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma i-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanisa ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udube esilaleyo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sikile ebantwini kodwa ayikho kuma-bank, so ukuthi abantu abaningi bakwanisa ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabefuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Bona njengani i-cash ingabuya kuzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyithintsha ungasebenzi ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi usuke wazi ukuthi yimali.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela eseHarare. Wayengumsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Tolana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umuyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Senganamasiba wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola.
Njengoku litshembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekeke silomama uSakhile Liline uMadube lomnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kade sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho usube lentombi yakhona apho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesichile isintu sethu ade sihamba ngase ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshiyela khonapho vele sokufanana nje. Kukhona ongathi mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhale ngani ulo makhalekhukhwini owangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu? Hhayi, akuzeni ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run ukuthi hayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni alana akudala yimaybe but hayi angiboni kusika njalo.
Ye, ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli khona kokuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke wabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kusho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ikonywe khona ngale makuthi liyaphonjwa libe selibuya livele selikhonjwe manje athi semvele ngicelele SID sikhulume sibabili masiqede indaba yethu sivele siyiqede
Madube kuvele kwakumnandi kangakanani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni
kwakumnandi ngeke ngihamba amanga hayi kwakumnandi sasiphulula lezi sihlahla lapho uphulule uphulule size siphele amahlamba noma uhambo la ubeshiwa fikile ukuthi hhayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya ngikwani ukuthi ngiyangisala ngiyale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kane ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangikhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje okwalezi nsuku loku efacebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo so yinto nje vele iphele masinyane okudala uyabukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela abanye lokho bekwenza
amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zeshoshoshayo noma ngelayo ipolisi zakuzisosi ukudingena leyingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane
ayaphosa amankazana leyo into yamankazana iyafuna kakhulu emzulobayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga into okufana ngababo sebephosa
baphosa besithini Madube uyaqalisa njani
kuma-invest khona kubeephosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumamba nabanyana abafana kula kuze lokuthi engaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyengoma
nganto-ke uhlupho mdluli
ye amantombazana sekhona ngiyakuzwa kuthiwa khona azijelelayo langendlela aba-inboxa nakhona bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labantu abami besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleni
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs liyalandela uhlelo luphathelane labasakhulu
Yebo 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 Mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso Nacho ngiyakwamukela kuhlelo Butunyeza.
Ngiyabonga uthi Mike as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi sithabile ukuba lawe nginethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku radio. Sithintene udaba olukhona egodweni namhla. Awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy. Uhlelo olwasungulwa yiBritish Council nezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele access of i-social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhu zenu ku-Facebook ubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Kuzawuba ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training yenale nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network. Uyakwanisa ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning. Because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali noku-raise imali so ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinisi imanejwa njani into ezinjalo
awungitshele Nigel libangaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo
angikakhonfirm abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo emalayo kodwa engikwazi obulawayo sibabili
uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye ubona ngani wena njengentsha edabuka kweZimbabwe uzabulo bubudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha kumamazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza imizamo ukukwenza eZimbabwe kuzanginceda kakhulu ngoba la minyaka ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abasha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathola ukuthi abantu abasha abala access to ukubona ama-opportunities wona la. Because ama-opportunities wona la anceda ukuthi abantu bezigqithele imisebenzi yabo.
Hayi, ngiyakuzwa Nacho, gqiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda uku-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele nathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kuko internet ngedatha leyo oyitholayo na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-Connect Hub.
Hayi, ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanele kwanamhla, mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluxoxwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BigMyke3 yona username yami. Hayi, mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mtshwakazo mohle, bye bye!
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo Vuvuselela Umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamikele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayikwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye kuthi ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo lombono wabo kuchuthi yabufana ngakuthixo uyayihla lapha nebakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye kuthi ukuthi akulalutho oluzabehlula ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto befuna ukwakha isizwe kodwa nxa bengalalimi lunye kuthi ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Yindlela okwakhiwa ngakho isizwe. Ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo, njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into le ibhidlile. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcina echithiza abantu, abantu sebexabana, lo laloyo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundisa isifundo ukuthi nxa abantu bekhuluma into efananayo, kuthi ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yaphikiswa ngumuntu ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene akulalutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama lika Jesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama lika Jesu, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nasi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bezindala zombili Dynamos le Highlanders Rufaro Stadium eHarare lapho ezibengu Chikelo Bhanqa 1-1. Iyata yanqoba iChapungu nge 1-0. IZPC Caribe yona yanqoba iBlack Rhinos nge 1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Sista yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iphosto singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uzakwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.